imali yohlobo lwama-RTGS iqhubeka isehla isisindo okwethusayo nxa iqathaniswa nezinye imali osokubangele ukuthi osomabhizimusi bagcine bethengisa impahla ngedola lemelika. Kodwa udubo olubhekane leningi labantu elizweni ukuthi lihola ngama-RTGS osokusenza bengenelisa intengo efunwa ngabezitolo. Unkosikazi Faith Mzila uthi ukuwa kwesisindo sedola le-RTGS sokubhidlize iholo lakhe.
Hayi, thina sesikhathele ngendlela irethi le elilokhu likhwela ngayo, ngoba ngithi namhla ngithe ngifuna ukuthenga i-drink yabantwana ngithole ibhalwe 2 US kodwa ngamabhondi ye-15. Kwani mina ngihola i-RTGS ngihola amabhondi, vela kusathengeka kusaphileki. So ngathiwa vele kuyalungisiswa khonokho, ngoba vele sesingasathengi vele lokudla kwakhona, ngoba akusathengeki ngamabhondi.
Okugcizelelwe ngosomabhizimusi labo abathi leyo mpahla bayithenga kwamanye amazwe ngemali yaphandle osokubabamba ngamandla ukuthi labo bathengise ngemali yohlobo abathenga ngayo. Umnumzana Thulani Nkomo, yena othengisa umakhalekhukhwini eHarare, uthi ukuze enelise ukuyathenga umakhalekhukhwini kwele South Africa kuzafanela yathengise ngerandi loba idola lemelika.
Uyabona njengabantu bamabhizimusi kusiphazamise kakhulu ekuthini izinto esizithengayo kakhulukazi sizithenga phandle ngemali yaphandle kwelizwe. Nxa ubuya ke lapha ukuthi uthengise lezo zinto, suthola ukuthi sokufanele ucharge ngemali yala, imali engesela engathi i-value nxa kuqathaniswa le mali yaphandle kwelizwe. Okutsho ukuthi ke nxa usenza ibhizimusi uyabusenza ibhizimusi kodwa usulahlekelwe already, ngoba imali yakho kayihambelani le value yemali othenge ngayo phandle kwelizwe. Khona kuyani kuyasiphazamisa kakhulu.
Kodwa abanye bathi uhulumende sokumele athathe isinqumo sokukhipha imali zonke achiye eyodwa ezasebenza elizweni ukuze lokhu kugwenxanya kwentengo kuphele. Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors Association, umnumzana Mike Ondiweni, uthe kungcono ukuthi ilizwe lisebenzise irandi lakwele South Africa ngoba iningi lempahla ezitolo ivela kulelo lizwe.
Udubo olukhona ukuthi abantu abasebenza be ngokuthengisa abaningi abatholi imali evela phandle kwelizwe. Ngokunjalo ke ama-wholesalers abawoda kwanento zabo sebethola ngamaphrayisi amathathu unxa kuthiwa ubhadala ngerandi ne-US kumbe nge-RTGS. Nxa uyi-RTGS ngokulibhondi iphrayisi yakhona iyabe ncane idlula ncane nge-30% more kumbe 40% more, sometimes even 50% more. So uthola ukuthi sokuswa nzima kakhulu abantu abathengisayo. So thina sihlangana ukuthi ngabe uhulumende nje uyavuma ukuthi ibhondi alisebenzi, i-RTGS ayisebenzi, kusetshenziswa imali maybe e-South Africa i-rand, kuse kube ngcono sizokwazi imali esebenzayo elizweni.
Idola linye lemelika selithengwa ngamadola ayisikhombisa e-RTGS, 1 US dollar to 7 RTGS emkambo wabosiphatheleni oyiwo osomabhizimusi abaningi asebethenga khona imali yaphandle kwelizwe. Kodwa umkambo wamabhanga owasungulwa nguhulumende ukuze amakampani athengiselane imali yaphandle owe-Interbank Foreign Exchange Market uyehluleka ukusebenza kuhle ngowamakampani engazimiselanga ukuthengiselana kuwo. Idola elilodwa lemelika lithengwa ngamadola amathathu lamahlanu ama-RTGS emkambo webhanga, okwenza lihlale lingatholakali kulowo mkambo kodwa kubo siphatheleni. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Andile Mafu uthi isiqathaniso sedola lemelika le-RTGS ku-Interbank Market sincinyane kakhulu, ngakho-ke akula nkampani ezafuna ukuthengisa imali emkambolo ngoba inzuzo encane.
Ukuze i-Interbank Market isebenze kufanele uhulumende ayenze i-Interbank Market isebenze ngendlela ecacayo, isebenze ngendlela esegcekeni ukuthi sabe sibona ukuthi yiphi inkampani ethengise imali, yiphi inkampani ethengayo njalo leyo mali. Lokhu kuzenza amanye amankampani layo abuye egcekeni abuye ethengise njalo ethengiselana. Njalo le irate ye-1:3.5 ye-Interbank Market ayitshengiseli sibili isimo esikhona elizweni. Interbank market kumele itshengisele njengokuthi iparallel market itshengisa njani irate yabo ikhona mhla lokho. So sibona nithi ezinye izinto ezenza interbank marketing asebenzi.
Ngomvulo ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lethule umbiko othi selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika, i-500 million emkambo we-interbank market ngenhloso yokwengezela imali enganikwa amankampani eZimbabwe, imali yakwamanye amazwe yokuthi athenge impahla kanye lamafutha ezimota. Kodwa kuze kube namuhla indwendwe zezimota zidinga amafutha ziqhubeka zisiba zinde emadolobheni wonke aweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.